undunautap senjakalas wesigabeni senjakalas number 1 uthi izakhamizi zakhe zihlalele evalweni ngenxa yesikliwi ezivela eZimbabwe. Uthi iningi selisesaba ukuhamba ebusuku ngenxa yabeqa umngcele bezodala amacala baphindele emathathakusa. Uqhubeke ethi ezinye induna ezigabeni eziphathekile kulolu daba sezikhulume labanye babo eZimbabwe kudinga amacebo okulwisana lokudalwa kwamacala. Esinye isizalwane esivela esigabeni esibhekene lodubo lolu, umnumzana Job Tale, uthi iningi leZimbabwe lifika lizosithi lizodinga imisetshenzanyana kanti balenjongo engacaciyo.
No mina mvele ibukhala ngemarapho endlini nemawo abantu bevele eZimbabwe kithi bakhona kodwa ukuthi bayenza njani njani kumbe batshontsha mina ngibazi ngokwenza amaphishopu.
Ugcizelele sithi kuqakathekile ukuthi abomthetho kumele babambe siqine ukuze baqede ubudlwangudlwangu lobu.
No abantu abatshontsha mvele umthetho ukhona bangabanjwa babona icala bahambijele kumbe badipote.
Owe Zimbabwe umnumzana Kenneth Mbambo uthi lihlazo ukuthi umuntu wekhaya usefananiswa lakho konke okubi okwenzakala eBotswana. Uthi umongameli Robert Mugabe umele abulawe izinhloni zokuthi abantu bakhe sebephenduka amasela kwamanye amazwe ngesikhathi bezama ukuziphilisa noma nje esithi ukuziphatha kanje kulihlazo.
Ya like nxa lingabantu lizethekele elizweni lingabantu bemzini umelanga ukuthi li abuse i-hospitality lilayo. Ziphatheni kahle nje. But lakho futhi sikubilisa ekhaya still umongameli ukuthi kaboni icebo ngesituation ekhona le. Abantu sebesuka emakhaya besiza emazweni bezowona bengcolisa ibizo lelizwe.
Amacala avame kakhulu akuqala ukugqekeza ezindlini kanye lokuntshontshwa kwezifuyo. Amapholisa athi kuntshontshwa kakhulu impahla esebenzisa ugetsi efana labomabona kude, iziginci zemsakazo kanye labomakhalekhukhwini. Kulokwesaba ukuthi isimo lesi singajika singene esigabeni esibi ngoba izakhamizi sezifaka umthetho ezandleni zazo zitshayela ukubulala amasela. Ngingumathini Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabrongile eBotswana.